atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 wolwesibili mhlaka 2 Mfufu 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare.
Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo.
Kuqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ephalamende. Kwenziwani njani ngesikhathi bani ubani nqele okumelathweni. Yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwephalamende jikelele.
Idale lephalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo. Kunhlelo zethu lapho sicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, lamhlanje sikhangela ugatsha olubona ngesimo somnotho welizwe esesibhidlike okokuthi abantu badinga baswele ukuthi abanye bavele baphila njani kusimo esinje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Phakathi kwabantu abangamachumi amathathu lasithupha abakade becathangela ukuba balomkhuhlane lo, kuphume abathobaminwembili abakade belezibonelo zekholera abahlolwe ingcekeza yabo, kwagcina kutholakala ababili belomkhuhlane lo, omunye wabo olokho eseselatshwa lalo otshonileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, ubike ukuba kulababili abakade beselatshwa ikholera abakade besuka lalumkhuhlane emzini weButiriro eHarare lapho okuqhamuke lumkhuhlane ngenyanga edluleyo. Omunye wabo oleminyaka engamachumi amabili lane welatshwe wasila, kuthi omunye obeleminyaka engamachumi phose athoba munwemunye 88 ucine esehlulwa yilumkhuhlane ngoba waphuza ukuthola uncedo lokwelatshwa.
Owakhathesi uBulawayo usethole abantu abangu-36, that is amachumi amathathu lesithupha abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera. Kulabo bantu esibone befanana behamba besenza njengabantu abale kholera bebengisificaminwembili 8 esikubiza ngesilungu sithi probable cholera cases. Then kulabo bantu sesibahlolile ingceke zabo isithetho yahlolwa, kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare, wendlula waya eFrancis Town. Lapho afike esingakwazi ukuhlale isikhathi esinganani, wasephenduka. Kwathi ekuphendukeni esesemngceleni oza eZimbabwe usuka ngakwele Botswana, samqalisa isisu. Wasethula-ke kazange abike ukuthi sisu.
UDokotela Sibanda uchaze ukuba balemithi eyenelayo, kodwa kungaba labantu abadlula ikhulu ababanjwa ikholera koBulawayo sikhathi sinye balakho ukuba sebunzimeni ngoba imithi lamaphilisi abalakho akweneli leli nani.
Imithi yokwelapha ikholera edolobheni lakoBulawayo isesekhona wakhathesi. Indlela esizilungiselele ngayo, silungiselela ukuqhamuka kwalomkhuhlane, sibeke yaba izindlela esingathi thina ngesilungu ngama-scenarios, ukuthi nxa kungathi abantu laba bengedlula amachumi amahlanu sikumele senze lokhu, bangaba ngaphansi kwamachumi amahlanu kumele senze lokhu. Esikwaziyo futhi esikwazi kuhle ukuthi nxa bengaphansi kwekhulu i-100 lokhu okukhona kuyenela ukuthi sibe lapha bonke basile babuyele emzini yabo kodwa bangedlula ikhulu sibona ngathi sizaba lohlupho kancinyane ngoba indawo yethu yokugcinela izigulane eSethorn Grove iyabe isikhulelwa.
Abohlangothi lwezempila kahle kukhansili bakhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ngokuhlanzeka ukuze idolobho libe lentuthuko kanye lenhlala kahle behlukane lengcekeza emakhaya. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo njalo amalunga ebandla leZANU-PF akuyo yiwo amanengi kulawe MDC. Elinye lamalunga ekomiti le umnumzana Morgan Komichi oyibandla leMDC utshele iStudio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe awasoze abonge umongameli Emerson Mnangagwa ngokuvula idale lePhalamende ngokusemthethweni njengalokhu okufunwa ngabanye babo bebandla leZANU-PF ngoba bona besithi kanqobanga kukhetho. Ukomichi uthi bazacubungula okumqoka okuhlupha abantu ababameleyo kuleli dale. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende eminyakeni edluleyo.
Ikomiti leStanding Rules and Orders Committee iqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ePhalamende. Wenziwani njani ngesikhathi bani ubanqele okumelathweni yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwephalamende jikelele. Ngakho ke yikho uyibona nje isiba lamalunga amabandla wonke amelwe ephalamende. Iqakatheke kakhulu ngoba iphalamende ingaze ayisebenze ngospeaker yedwa. Uspeaker uyabe efuna ukuthi esenza lowo msebenzi laye engaphansi kondiswa iStanding Rules and Orders Committee.
Amalunga ebandla leZANU-PF yiwo amaningi lapha ePhalamende lakuyona le iCommittee. Lokhu kungenqabela yini ukuthi okufunwa ngamabandla aphikisayo kufezwe?
ePhalamende kukhulunywa imbono ethiyeneyo. ePhalamende lingaze lifike ebangeni lokuthi livote abanye kuthiwe balutshwane kulabanye laba abaningi. Okusalayo ukuthi imbono yabo iyabe iphumile lomphakathi lamahlabezulu babezwile ukuthi laba abanye bathini. Ubulutshwane yebo bangaba balutshwane kodwa bebalutshwane benjalo mhlawumbe balakho ukuletha imicabango elohlonzi. Labana abanye bangayiphika emehlweni abantu kodwa nxa sebebhode ngale ubone sebeyithatha yona le imicabango sebeyisebenzisa labo kuba sengathi ngeyabo kati kodwa bayithole kwabanye abantu. Ngakho-ke ubulutshwane kabutholutho okukhumbi imicipho elohlozi ezaziphuma kulabo bantu langabe bazifanele njani. Uma zikhangela ilizwe kubuswa kwelizwe esiliyi-governance kulezigaba ezintathu. Kule ndaba zedale esiliyi-judiciary, kube le ndaba zikahulumende walelo suku esingathi executive, kube sekusiba lesigaba sesithathu esiyiso esikhanda ilungise imithetho okuthiwa yi-legislature. Ngakho lezi ingatsha zontathu kazi ziyasebenzelana ye kodwa yilolo lalolo oluzimele lodwa. Ngakho-ke banakho ukuthi baqhubeke sibili belungisa imithetho bekhanda imithetho yelizwe behlukane lokukamongameli ngoba umongameli ayisuye phela okhanda imithetho yelizwe.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende kweminyaka eminingi ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikhansili yedolobha lakobulawayo ibilo mhlangano labo somabhizimusi lamhlanje kuhlafunwa uluhlu lwendleko yayo ole budget yomnyaka ozayo oka 2019. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili ichazele uzulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakobulawayo beqhakathekisa ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ezempilakahle ukutholwa kwamanzi alengcekeza ukutholisa uzulu indawo zokwakha izindlu imigwaqo ezemfundo lokunye umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili umnumzana Kempton Dimande uchasisa isimo sebudget yakobulawayo kabanzi
Namhlanje besipresenta i-budget ka-2019 kodwa yandulelwe yikuxoxa nge-budget ka-2018 ukuthi isebenze njani. But okukhulu ukuthi i-budget ka-2019 ikhwelile kancane nge-5% ku-budget ka-2018. I-budget yethu yehlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona i-budget eyokusebenza umuzi insuku zonke. Leyo yayi-104,469,476 ngo-2018. Ikhwelileke leyo yaya ku-116,599,243. Bese sizobakale lesibili eliyi-budget ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa i-capital budget. Last year ngo-2018 ibiyi 48,142,546. Layo ke ikhwelile ke lonyaka yaya ku $95,863,500. Bese sithi ke budget yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenza suku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi nxa usuyihlanganisile eka 2018 yayi $152,612,012. Kuzokuthi ke ehalonyaka ke ikhwelileke isiye ku $212,462,743.
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhitshwa izakhamizi zakobulawayo uqanise ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakobulawayo kutsho ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge-5%. Sike saxoxisana lazo izakhamizi ke nge-weekend. Ii-figures lezo kangilazo lapha khathesi. Kodwa ke izindlu zikhwele nje kancane nge-5%. Akusiyo mali enkulu kodwa ke sikhangeleleyo ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu ujabulisa izakhamizi.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane lebhajethi yakobulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana neziphathamandla zekhansili.
Qondile ukuthi kwenzwe lokho njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe lakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lako futhi phezulu kokonke basibizile baxoxisana lathi yikhona esikufunayo kanti kuyinokunye singakufuna nxa abantu bebuyaziswa xoxisana asobe sivumelane konke kodwa ke kuqondile ukuthi wakwenzela akunamuntu wakwavuma ukuthi into zikhwezwe kodwa kabasibo abakhwezwayo umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyelele lapho esimele siyekhona.
UNdimande uthi ekuqaleni kwalomnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million. Lesi sikwelede saqansa saya kuzigidi ezilikhulu lamachumi phose athoba minwe mibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi. Iningi labo somabhizimusi abangenela umhlangano bancome ibhajethi kansili yakobulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uzulu waleli dolobho nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni. Bakhuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezilengcekeza lezifuna ukulungisiswa. Osomabhizimusi laba bacele njalo ikhansili ukuba ilandele ibhajethi le ekhanya ibukeka. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, yebo, yebo. Mthwakazi omuhle, mina ngingumaigobe umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje uhlelo sixoxa ngamathuba okuthola imisebenzi lokusungula amabhizimusi eZimbabwe. Abatsha bayawathola na amathuba? Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Masidibane ngo-8 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokuzamazama komhlaba ukwenzakale ngolwesihlanu olwedlulweyo kwele Indonesia selifike kwabazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili i-1234. Umkamongameli wele Melika unkosikazi Melania Trump usefikile kwele Ghana esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelelwa kwamazwe awezwekazi le-Afrika. Esuka lapho uza kuya kwethekelela kwele Malawi, Kenya lakwele Egypt kuhlelo lwakhe lokuthuthukisa impila kahle yabantwana. Ibhanga lesizwe ele Reserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama-account osekumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawemali yohlobo lwe-bond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokhu kulandela ukwethulwa kwamazwe okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika asezaguqulwa abe ngama-bond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcwethi kwezomnotho omnumzana Masimba Kutshera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So usisho ukuthi imali zethu they are no longer ama-US dollars. Asengamabhondi le-RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le-US dollar, i-bank leaser le-account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami, I see it's no longer ama-US dollars. I say ama-US dollars. Asengamabhondi kuphela. Engibona ukuthi ugovernor wasitshela izolo.
Ukutshela uthi abazasala belamadola eMelika ngabathunyelwa imali evela ngaphandle kwelizwe kodwa abathola iholo bazalithola kungama-bond notes.
Yikho osokushiwa ngendaba leyo ngoba nxa kuyukuthi wena ubugcina ubuthenza ama-savings awama-US dollars, imali yakho isitshabalele. Awusela ama-US dollars ku-account. Nxa kuyukuthi ama-new accounts azabuya mhlaka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama-US dollars kumbe abathunyelwa ama-US dollars yibo abazaqhubeka abalama-US dollars. Kodwa thina ama-salary lokunye imali ayiseyo ama-US dollars ithi asengama-bond kuphela le-RTGS.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi amacebo asebalukhulu we-Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakutsho ukuthi uDr. Mangunja kutsho ukuthi ngumuntu ongafundiyo. Ungabona umuntu engafundi ngalokhana esakubona kugono uyakwazi ukuthi nesuka kugona ukuthi kwaba lokunzima kanjani ngendlela yabo ngaleyo lokhu behlala besibantshitshi system yamabhenkini. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi jiji nana umbone lokhu esiye emlilweni. Laba bantu bafuna sitye sonke sibe ngamalahle sibe ngumlota ngabomo nje. Ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asibe kutsho kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le yamayusa besebenzisa wona la ama-RDS bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa nabasijele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sisesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma kesizwe imbono yakhe
uthi bona ibandla lezantu bese lelehluleka lokhu ngokuphosisa kakhulu sibe ngoba asendlule akulathi esinehlulekile esikwenza kuphela ukuthi bona sifuna ukuthi bona izinto zilungise ngendlela eqondileyo international community ngekuhle sithola ama-lines of credit kuhle izikweletu zibhadale andubana umkolo muqala ukuvuka kodwa mina ngibona abantu abona ujaha ukugijima mashane ufuthi abasebehlulekile siqalisa kanje so abantu yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi leyo iyasizwa imkolomo uzavukile izwe liyavuka.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga ezayo lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnotho weZimbabwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Iholo lezisebenzi liphansi, intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Kunje imiduli yezakhiwo zasemadolobheni, imigwaqo yezimota kanye lezitimela, intambo zikagetsi kanye lempompi ezithela amanzi kuzakamuzi lezithwala amanzi alengcekeza iphuma ezambuzini zikusimo esiyingozi njengoba sezileminyaka zingalondolozwa loba ukuqheliswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Iningi lalezo zakhiwo zakhiwa ngabamhlophe ilizwe lingakatholi uzubuse ngomnyaka ka-1980. Ukuvalwa kwamakampani elizweni sekulethe ukudubeka okukhulu ebantwini njengoba kusisho ukuthi imali etholwa nguhulumende ngokuthelisa amakampani amalutshwana asesele ayiseneli inhlelo zakhe. Lokhu sekwenze uhulumende aphile ngokukweleta imali emabhanga atshiyeneyo ukuze enelise ukubhadala izisebenzi zakhe, usisho ukuthi usala engelamali yokuqhuba inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu. Kodwa abahlaziya ngezenotho bathi ukukweleta imali yokubhadala iholo lezisebenzi akulungelanga ilizwe njengoba kungezelela isikweleta sikahulumende sikhathi sonke kungela nzuzo ayitholayo kukho. Bathi leyo mali ibinganceda ilizwe aluba isetshenziswa ukuvuselela amakampani kahulumende adinga uncedo lwemali ukuze aqhube umsebenzi kuhle. Emabhanga eselizweni uhulumende olwesikweleti esifika amabhiliyoni amane amadola 4 biliyoni. Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Pepu Kaichivore uthi uhulumende kumele afinyeze inhlelo yakhe ukuze ilingane lemali eyenelisa ukuyibuthanisa.
IZimbabwe ikhangelane lokungeneli kwemali yebhajethi yayo kusukela kumnyaka ka-2012, kodwa udubo akusilo kungeneli kwemali le kubhajethi, kodwa indlela uhulumende azadinga ngayo imali yokwanelisa ibhajethi yakhe.
Kulandela ukuswelakala kwemali emabhanga, iningi lawo selikhweze umthelo ozalwa yilezo zikweleto o-interest rates kungelani lokuthi ibhanga elikhulu labika ukuthi kufanele amabhanga akweledise ngomthelo ongadlulisa isilinganiso esokulishumi lambili ekhulwini 12%. inhlanganiso emela abezitolo ezinkulu eZimbabwe Retailers Association ithi lolu dubo alubangelwa ngabosomabhizimusi kodwa ngamasekithali abalungisa lezo mpahla zokudla. Yibo asebekhweze intengo kusiya ngokuthi intengo yokulungisa lezo mpahla layo isiqonge okunganani. Okhokhela leyo nhlanganiso umnumzana Danford Mdashu uthi ukuswelakala kwemali yaphandle kwelizwe yikho osokwenze kube nzima ukuthenga kwamanye amazwe okufunakalayo ulungise impahla etshiyeneyo elizweni.
If you look recently, it has been the manufacturers, the producers, who have been.
Ungakhangela ngesikhathi esifitshane esikiso. Abalungisa izinto emafekithali yibo abakhweze intengo yezinto abazilungisayo ngenxa yodubo lokuswelakala kwemali yangaphandle. Ngakho thina abathengisi balezo zinto ezivela emafekithali sidlulisela leyo ntengo ekhweziweyo kuZulu.
Lokhu kugcizelwe ngumqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Roslyn Fatshitema, yena othi imbangela yokuqonga kwentengo yempahla lokudla kayidingi ukuyatshaya amathambo kumgcwe ukuthi yisimo somnotho welizwe esesigadla ngamadolo okungatholakali kwemali kanye lokwehla kwesivuno emsebenzini wokulima osokwenza ilizwe lithenge ukudla kwamanye amazwe ngesikhathi sinye kulo dubo lokuselakala kwemali.
We know our situation in Zimbabwe, the economic situation of Zimbabwe. That is the fundamental cause of what we are seeing.
Siyasazi isimo somnotho welizwe lethu njengabantu beZimbabwe, njalo yiso imbangela yodubo esikilo. Nxa singaqondisa okwenzakalayo kumnotho wethu, okufana lokuba lentengo ezintathu ezijiyeneyo, kusiya ngokuthi ubhadala usebenzisa imali yebond note, eyokwemelika kumbe eyogetsi.
UZulu yena ukhala ngokuthi uhulumende akatshengiseli ukuthi uphathekile ngokuswelakala kwemsebenzi elizweni. Iningi labantu selibanjwa ngamandla okuchapha imngcele emazweni angomakhelwane anjengabo South Africa leBotswana lisiyadinga ukuziphilisa. Enzinkini yamadolobho anjengabo Harare, Bulawayo, Gqeberha, Mtare namanye kulokuxokozela lokwanda kwabaphila ngokuthengisa emikambo engekho emthethweni njengoba wonke umuntu esethengisa lokhu nalokhuyana ukuze anakekele imuli. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiGibson Bebe.
Sondela smomondia, isiqabhobhi singandamathe, sondela ntokazi, ungesabi ntombenhle, ngizibikele ngaphelela, sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizibikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka. Sondela eduze khekhele inhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ukunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha. Ngiyengele umfula ogwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo, lawo uthole uthando omqotho, iqome ngezingandle ziqonde ngakini.
Uma ngimbona, ngiyaphaphathela, uma ngimbona, shaya luvalo. Uma ngimbona, ngiyaphaphathela, uma ngimbona, shaya luvalo.
Come ntombazana, come stana bana.
Akungiqome siphalaphala, akungiqome zinqande ziqonde ziye khona lekhaya. Ingoma emnandi, ingoma kaNcube Likhwa, kaNcube esipha ke ingoma esiqedisela ke uhlelo lwethu. Kodwa singakehlukane ke sikhangele inhloko zendaba. Womkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Idale lePhalamende lethule amalanga ekomiti emqoka kulidale e-Standing Rules, igama nguChris Gande lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.